Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonge uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhla ziku-5 Mbimbitho 2025-24 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Yes, sibele kuseni lamhlanje ngo-7 o'clock lapho engikhona lapha kwe-Sidwal 46 e-Allenton, e-Virginia. Sekulabantu abalutshwana abasebebolile kusiyafika u-11 o'clock.
Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries lokudinga uzancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluthiwa yi-Super Tuesday.
Lokhu kufanana ama-sanctions lokho ekhona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kutsho ukuthi ayethulela ilizwe ngomongameli ugokutela ilizwe.
Lamukelwa ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika lokuyekethisa izijekeziso zenotho kwezinye iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe, kodwa ngasikhathi sinye eqinisa lezo ezetheswa umongameli Emmerson Mnangagwa. Abasakhulayo bakhala ngokuthi ngazikhathi eziningi akula ukuba lempilo engcono nxa bengaphathekanga kumkhuba wenkohlakalo osubhahile elizweni. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries lokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Izolo oncintisana lomnumzana Donald Trump kubandla lama-Republicans unkosikazi Nikki Haley uze wanqoba okwakuqala kulolu khetho. Kodwa elokho esilela emuva kakhulu ngoba elamavoti ama-delegates angamachumi amane lantathu, 43 kuphela. UTrump yena uselama-delegates phose afika amakhulu amathathu, 273. Lanxa umongameli Joe Biden engamelanga ancintiswe ngabebandla lakhe, ukhetho lwebandla lama-Democrats lalo lilomcimbi wokugcizelela ukuthi impela nguye ozamela leli bandla. Intatheli zindaba iStudio 7 uGibbs Dube ube sesigabeni seVirginia lapho okube lokhetho khona.
Yes, sibele kuseni lamhlanje ngo-7 o'clock lapho engikhona lapha kwe-Sidwal 46 e-Allenton, e-Virginia. Sekulabantu abalutshwana abasebebolile kusiyafika u-11 o'clock. Khuluma nje besilo unkosikazi Stephanie Sanders onguye okhangela okwenzakalayo lapha. Kazange atsho ukuthi indaba kusenzakala konke lokhu, kodwa ngokutsho kwakhe ukuthi hayi kwabuya nje koko lapha nalapha, kodwa ulethemba lokuthi abantu bazoba baningi ngokuya kwekhaya. So ngikhuluma nje laba abantu nxa bengena bahamba lapho kuvotwa khona, bafike beveze ama-identity documents abo. Bawenza khonokho bakhuluma ukuthi bavotele ibandla leli. Babuzwa umuntu atsho ukuthi nguma-democrats kumbe uma-republicans. So khanya sibili kungani kulamadlabuzane babili ukuthi bevotele umuntu abamfunayo. Okunye njalo kunazelele lapha kanti kulabomama abaningi ababuya bezovota. Nxa ukhuluma labo bathi bona abafuna ukukhuluma kakhulu ikhonokho kwe-abortion, bafuna ukuthi bangene ku-ballot. Batsho abanye njalo xa bebuya lapha bakhuluma ngokuthi umbuso ongazani kulakho ongaba khona lapha ungawuphambanisa. Ngakho-ke kumele umuntu wonke avote kodwa balutsha labantwana abasakhulayo kumbe ngithi abatsha abasebefike khonapha kuze kufike lesi sikhathi. Kodwa-ke hayi kuvotwa nje abantu bekhululekile, akula kukhitha kumbe lokhana ukutshaya itoyitoyi kumbe ukugqoka izikipa kumbe imakawusi athize. Lapho abantu bakhululekile.
Wona amapholisa ayabonakala yini eduzane lakhonapho kuvotwa khona?
Lamhla khona vele angizange ngibone ipholisa elilodwa lisondela khonapha. Nalaba abangazani baphila ngokuthi ababoni bebezingenela khonapha, abaye beziqhubana lezinja zabo behamba umuntu ayenzayo apho mahamba labanye bakuma wheelchairs kulendawo lapho abantu abavotela khona befike bevote kungela umuntu abancekayo amapolisa loneli lodwe lokudlumuza akula lutho lapha kathi
ngokubona kwakho bazaba baningi yini abantu abazavota kumbe ukhetho lolu luzaba labantu abalutshwana kakhulu
laba ukuthekinzwe ukuthi ngokwenzakalayo abantu ngokubuya makamkam akukhanya ukuthi kungachina kubenjani kodwa ke ngokukhuluma lami ngokukhuluma labantu abayibo abakhangela ukhetho lolu bathi kungenzakala ukuthi abantu bagcine bebanengi kodwa bangani basolasola labo kodwa bavunyelwa ukuthi bakhulume abafisa ukukhuluma ngakho so ke khonapha-ke uthi singatsho ukuthi uyangena kubantu abangani lapho ekhethweni lolu asazi nxa sesikhangele ilizwe lonke singazi ukuthi kuyahamba njani
uGibbs Dube yintatheli zindaba yeStudio 7 obexoxa icingweni eseVirginia khonapha kwele Melika. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula ezombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Umelela wakhe kukhatshana mina ngibona ngani eWashington DC ngabantu abamvotele bebona lokho okwenziwa nguTrump eWashington DC nabantu bakhe. So ngabantu abaseduzane lohlupho olwalethwa nguTrump abalusisisayo abavotele umama lo. Kodwa kusiya phambili amboni ukuthi uzayawina. Angawina kwezinye indawo but kasozathole enough delegates to make his ukuthi abe yinomini.
Ukuthi kukhetho lwalamhlanje umbona kukhona indapho angadobha khona indawo ezifana labo California esizwa khona kuthiwa lakho kugcwele ama-Democrats engadobha yini?
Angiboni mina ukuthi abantu abacabanga ukuthi ama-Democrats angavotela umuntu oyi-Republican ukuthi aze awine. Ngoba singakhohlwa ukuthi uNikki Haley intwalayo ulamaphutha akhe layo. Amenza ukuthi ama-Democrats bengekela lokumvotela ngoba bengamboni alternative engcono kulo Trump ngoba nxa ungumdemocrat ngumdemocrat Republican is a Republican kodwa nxa befuna ukuthi bekhona abanye abafuna ukuthi bahlukumeze uTrump bangamvotela uNikki Haley but angazi ambona ukuthi angawina.
Khona kahle kahle kuyini okungaba kubangela ukuthi umnumzana Trump elamacala wonke la alawo njalo lo mbuso wakhe abantu bawubona ukuthi wawunjani kodwa befune ukumvotela?
Lapha ku-ovala lapha asiye yedwa Trump olomcabango njengomcabango wakhe. Kusho ukuthi baningi abantu abacabanga njengoTrump abalapha eMelika abazibona izenzo zikaTrump izenzo ezibukekayo. Mina ungangibuza angesabi uTrump zangabo. Mina okungesabisayo ngabantu abavotela uTrump abalengqondo zikaTrump. Because uTrump yena yedwa is an individual. But silabomakhelwane, silabantu esihamba labo ezitolo, esihamba labo emachurch, esihamba labo zonke indawo, abalengqondo ezibona ngani kuthiwa izinto ezenziwa nguTrump ziright. Ukuthi ungathethisa umuntu kuright, ungamthatha umuntu nje phakathi komphakathi umlengisi, ungacreata into nje iphume ekhanda lakho engelaqiniso uyifake bayivume ibe liqiniso. Ungambona umuntu evume izinto ezinjengazona lezo, uvele yena ulakho wakha lakho. So umhlaba lo awuladubo lukaTrump kuphela, uludubo labantu bona laba abasupport Trump, but I don't think there's majority abangayenzi ukuthi Trump awini.
Unkosikazi Priscilla Ndlovu ngocubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseWashington State khonapha kwele Melika. Abebandla leZANU-PF laba kuhulumende bathi ukwesulwa kwezinye izijeziso ebezisetheswa amalunga aleli bandla ngelemelika izolo kuveza sobala ukuthi uhlelo lukamongameli Emmerson Mnangagwa lokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. Kodwa ingcwethi ezicumula ezombusazwe zithi abangakunanzeleliyo ukuthi izijeziso ezintsha eziqhelisiweyo emulini kaMnangagwa labanye bakhe ngumongameli Joe Biden wele Melika zingaba zilukhuni kwedlula lezo esezikhijiwe. Okunenga sikuzweni kuntungameli Nkomo weStudio 7 esiphalo ludaba ngokugcweleyo.
Umongameli Joe Biden wazise izolo ukuthi usesule izijeziso ezazetheswe amalunga eZANU-PF lamankampani amanengi yiMelika kusukela ngomnyaka ka-2003. Kodwa uphinde wethesa umongameli Mnangagwa labanye bakhe abalichumi izijeziso ezintsha phansi kohlelo lweGlobal Magnitsky Program ngoba esithi uMnangagwa uloke esephula amalungelo oluntu futhi ephatheka kumisebenzi yenkohlakalo efana lokuhuquluza inotho yeZimbabwe egoqela igolide lamadayimana. UMnangagwa uba ngumongameli wakuqala emhlabeni jikelele ukujeziswa iMelika phansi kohlelo lweMagnitsky Program. Abanye abetheswe izijeziso ezintsha iMelika izolo lezi bagoqela umkaMnangagwa u-Auxilia, umsekeli kaMnangagwa umnumzana Constantino Chiwenga lomkakhe, usomabhizimusi olobudlelwano loMnangagwa umnumzana Kulakwashe Tagwirei lomkakhe kanye lamankampani amathathu akaTagwirei labangane bakhe agoqela eFossil Agro leFossil Contracting. Ngakolunye uhlangothi umthetho ojezisa iZimbabwe ngokuyivimba ukuthola usekelo lwemali kumabhanga omhlaba oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act izidera owapasiswa iPhalamende yeMelika ngomnyaka ka-2001 ulokhe ukhona. Le kukhanya kuyinto engananzelelwanga isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana, yena ogijimele enkundleni ye-X izolo ngemva kwesimemezelo sikaBiden waloba ukuthi ukwesulwa kwezinye izijeziso kuveza ukuthi uhlelo lukaMnangagwa olokuvuselela ubudlelwano lamanye amazwe luyaphumelela. UMangwana uqhubeke wathi izijeziso ezintsha kumele zesulwe, okungamazwi ethulwe njalo yisikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira. Ilunga leZANU-PF umnumzana Belief Gawule laye ulombono ofanayo.
Kuloku kufanana ama-sanctions lokhe khona. Nxa ama-sanctions kuthiwa ayethulelwa umongameli welizwe, kuthi kuthiwa ayethulela ilizwe ngobumongameli ukhokhela ilizwe.
Ilunga le-TRIPC umnumzana Swithan Chirodza uthi lanxa befuna izijeziso zesulwe, izenzo zeZANU-PF zenza lokho kube nzima.
Ama-sanction avela abakhona susela 2001 and lokhu sikhayenda ukuthi kwesinye isikhathi angayenza ukuthi abantu beZANU-PF bekhothamisa amakhanda bebe lenhloni elokhu abakwenzayo ukubhidlisa inotho eZimbabwe.
Okhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibhejo likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo yena uthi kuhle ukuthi ezinye izijeziso zisusiwe, kepha uthi kuzaba nzima ukuthi iZANU-PF yenze izinto eziqondileyo.
Ngemva kwalokhu kasikwazi ukuthi bathi uma bengasayenzi kahle bethi kuyini okwenza bengavusi kahle.
Isikhulumeli sogatsha lweMelika olwe-US State Department umnumzana Matthew Miller uthi besule uluhlu lwezijeziso ezindala basungula ezintsha ngoba kuluhlu oludala bekulabantu abaningi asebabhubhayo kanti labanye sebasuka kuhulumende weZANU-PF. Usenetha weMelika umnumzana Jim Risch laye uthi lanxa esamukela okwenziwe nguBiden ufuna uhulumende weMelika aqinise umthetho wezidera ukuze ajezise iziphathamandla zeZimbabwe kalukhuni ngoba zilokhe zisephula amalungelo kaZulu. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington, yimi uNtungamile Nkomo.
Lanxa uhulumende ehlala ekhuthaza uZulu ukuthi achiyane lenkohlakalo, baningi abasakhulayo abathi lokhu akulula ngoba ukuze abantu baphile ngendlela engcono ngezikhathi eziningi bazibona sebebanjwa ngamandla ukuphatheka emkhubeni wokufumbathisa ukuze baphumelele. UTobias Mudzingwa usipha lolu daba ngokugcweleyo eseHarare.
Abasakhulayo bathi uma ungafuna ukuzenza wena olandela umthetho ngempela iyakubulala indlala ngoba sokufuna ukweqa ezinye iziga kulezi insuku ukuze umuntu aphile kuhle. Untanga wokobulawayo umqoqi Ncube uthi umnotho welizwe okhanya lokhu ubhidlika yiwo bangela ukuthi kube lokukhwabanisa okwesabekayo ngabontanga.
Uyafunda umuntu aqede but uzathola ukuthi akawutholi umsebenzi. Khona lokho wodwa kudala ukuthi umuntu ahlabe le ngqondo zokudinga imali. Xa sedinga imali usesebenzisa ezinye indlela ezingayisizo. Okusekhanda lomuntu omuntu ebugwelegwele. Why? Because udinga imali yokuphila.
Osakhulayo wakobulawayo umnumzana Kulakwashe Zulu uthi konke nje elizweni sokufuna ukuthi ufumbathise ukuze uthole uncedo masinyane.
Indlela zokuphila yonke into sokumele kube imali. Ungena lapha ukhipha imali, ungene lapha ukhipha imali. Lokhu kuza kubonisa umzekelo ukuthi ungahamba esibhedlela kubompilo uzathola ukuthi abaningi bakhona odokotela bakhona ngabafana abancane. Uze ungamelayinini umzala wakhe sifa kumele ukhipha imali. Uye ezithupheni kumele ubekwazi ukuthi ukhipha imali uthole isithupha. Uye e-VID uyenza njalo.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi iZimbabwe ngelinye lamazwe alamacala enkohlakalo ekuzunga eliphakameyo ngoba emazweni alikhulu lamachumi ayisishiyagalombili 180 awacubungulwa ukubona ukuthi bunganani ubugwelegwelekiwo nyakenye eleZimbabwe laphuma lekukhulu elilamachumi amane lasishiyagalolunye 149. Lokhu kwenzakala kungenani lokuthi ingalo kahulumende elwisana lesifo lesi eZimbabwe Anti-Corruption Commission isilamazinyo njalo isisenelisa ukubopha ukuthi njalo kule mthethwandaba ethile eyabekelwa ukuthonisisa ezinkohlakalo kuphela. Phezu kwalokhu kule ngatsha e-ofisini kamongameli e-Special Anti-Corruption Unit elwisa ubugwelegwele. UBhekimpilo Ncube osakhulayo osebenzela kwele South Africa uthi endabeni leyi udiwo lufuze imbiza.
Ontanga sebebona ukuthi ngcono la abazisize ngobusela bathi inkalifu zunina ungazama ukuthi usebenze ngamandla awufiki ndawo. Ikho ke xa ngikhangele ontanga kathesi sebona ngathi yindlela yokuzithuthukisa abuleyini ngoba ukhangela into ezigombolozeleyo ngeke ubone ungaphandle. So kuseduze labo kathesi ngabantu abatshontshayo banothi. So i-corruption so ngathi i-national anthem.
Istudio 7 izame ukuzwa ukuthi yona iZack ithini ngalolu daba kodwa bebengakaphenduli imibuzo abayithunyelweyo sazi saya emoyeni. Kodwa bahlala bekhankasela ukuthi loba ngubani otholakala elecala lokuhuquluza kumele abotshwe. Umqondisi wenhlanganiso ekhuthaza ukulwisaba lokungathembeki e-Transparency International Zimbabwe umnumzana Tafatswa Chikumbu uthi kuningi okumele kwenziwe ukuze ubugwelegwele buphele kwabatsha kanye laselizweni.
So it is very important to invest in young people for them to actually
umumo omnotho kumele ulunge ukuze inkohlakalo iphele. Abasakhulayo kumele batholise imisebenzi eqotho ukuze bengahugeki ukwenza ubugwelegwele. Ukuthi njalo kufuneka ukuthi imicabango yethu njengoZulu itshintshe sibe kwazi ukuthi inkohlakalo iphazamisa isimo sethu kanye lokubisela ilizwe emuva.
Ocubungula indaba zabatsha njalo efundisa ekholejini leNational University of Science and Technology umnumzana Methuseli Moyo uthi ukuqeda lolu dubo abadala yibo abalomsebenzi wokwenza.
Yekuzabatsha baqonde ukuthi abadala kumele beqale beqonde bona balungise umthetho balungise ilizwe kuliswe icorruption. Abatsha bakubona icorruption into engozi nxa bengabona abantu besemajele ngicorruption bebona abantu bezahlekelwa zimpahla bethathelwa ngoba besenza icorruption kungabenza bengathatheki ngicorruption. Kodwa nxa ukuthi icorruption yiyo into ekhanya ilula kumuntu umntanothe abonakale hayi kuzoqhubeka kunjalo.
Ezinye ingcwethi ezisebenza labasakhulayo zithi ubugwelegwele sobungene egazini labontanga okwenza elakusasa lelizwe lingakhanyi ukuthi lizabe limhlophe na. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguTobias Mudzingwa.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso. Sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba, lezifiso zekusasa enhle, kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America, silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Kumsakazo we Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Umongameli Emmerson Mnangagwa uqhubekela phambili ngamanyathelo okubeka umthetho olawula inhlanganiso ezizimeleyo we-private voluntary organizations lanxa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations lezinye ezilela amalungelo oluntu zisithi umthetho lo uzaphazamisa ukusebenzisa kwenhlanganiso ezilwela amalungelo oluntu, njalo usephula ilungelo lokuzikhethela inhlanganiso zokusebenza lazo. Idale le-Senate lavotelwa lumthetho ngonhlolanja nyakenye, njalo Mnangagwa wabisela umthetho ePhalamende esithi kumele uguqulwe, kodwa abalwela amalungelo oluntu bathi okuguqulwayo lokhu akuphathisi lutho. Inhlanganiso ebonango kulondolozwa kwelungelo loluntu emhlabeni jikelele, i-Amnesty International ithi umthetho lo ungabekwa uzakwenza ukuthi inhlanganiso zonke ezisebenza zizimele ziyabe sezingasenelisi ukusebenza eZimbabwe nxa zingabhalisanga njengama-PVO. Umphathintambo ugatsha lwezemithetho umnumzana Ziyambi Ziyambi watshela umsakazo weStudio 7 ukuthi umthetho lo uzama ukumisa imisebenzi yabalwa becatsha abedlulisa amalawulo kanye lokumisa ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zizimele. Ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube oStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu ekhokhela inhlanganiso elwela amalungelo oluntu ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Kucacile ukuthi ibandla eliphetheyo lifuna ukubana bonke abantu every time kungaba lokhetho kungalakhetho abantu eZimbabwe behlale bethukile, abantu beZimbabwe behlale bengabantu abesaba. So yona lowo umthetho we-PVO siyakwazi ukuthi kakhulu ama-civic groups wajayele ukukhuluma kakhulu ngamalungelo oluntu, amalungelo oluntu kakhulu ayephulwa ngohulumende, ama-NGOs ahamba ngcedisa abantu ahamba ayenza i-monitoring yokuthi uhulumente ibandla njengoba selavotelwa izithembiso lazithembisayo liyazigcwalisayo. So ngalokho liyafuna ukuthi livale wonke umlomo, so yikho lizakhuya le mithetho eyendezelayo ezenza kungabi lo muntu ozakhuluma ngokuganga kwayo, ngoba bona eZimbabwe bakwanisele ukudiliza i-opposition, sebedilize i-civic society. So kuyasala kungasela umuntu okhulumayo ngokwephulwa kwamalungelo oluntu lombuso.
Ngesikhathi kule mibuzo leyi uJustice Minister uZiyambi Ziyambi sathi simbuza wathi yena umthetho lo bayenzela ukuthi balwisane labahlamuki kumbe i-counter terrorism kanye lokuthi bamise ukungenela kwezombusazwe kwenhlanganiso ezisebenza zezimele. Lokhu likubona njani?
Ukungenela kwezombusazwe abakuthoyo yikuphi? Uma bethisela abantu imizi bengabaniki indawo zokuhlala, abantu abayibo babafakayo besebenzisa ama-land committees abo besebenzisa osobhuku, abantu abavotileyo imizi abayaziyo ukuthi likhona. So namhlanje ngenxa yokuthi abantu uma sebenze khona okho abantu abazaba phambili ukudokumenta lokukhuluma nge-violation le ngama-civic groupings, yikho sebebuya la yona leyo ndlela yokuthi bencindezele kungabi lo muntu ozakhuluma uma sokubuswe kubi. So mbona ngazathi yikho Ziyambi Ziyambi ukuthi i-counter terrorism, ukuthi abantu bengajaba ukuthi kuhle bangamasela yonke nje impemba abayenzayo kuyakuthiwa yi-terrorism kumbeni ngama-western influence people.
Aloke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo olwela ilungelo loluntu ekhokhela inhlanganiso ye-ibheju likaZulu ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Le balaleli iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Okwamanje sengidedela emuva ngelichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elithumele nge-WhatsApp.
Ngibingelele enkundleni. Hayi, u-Innocent Ndibane umbuso khona manje uyamjabulisa ngoba u-Innocent Ndibane uhlala esola amaqembu aphikisayo anjengabo Triple C. Uyabe siyazibuza ukuthi yena ke kodwa uyaphikisa uyenzani ngoba nje uma ubhekile u-Innocent Ndibane nje ujabulele umbuso wezano okhona uyamjabulisa. Angiboni ukuthi ukhona umuntu mpela olengqondo mpela ongatshona elandela nalabo Innocent Ndibane ngoba kuyabe kufanele nje uthi ube segcekeni usuku uma ulandela u-Innocent Ndibane usulandelela izano ngoba vele izano lana uyamuzwa nje lo bekhuluma.
Siyabonga Studio 7 sibingelele. Ilizwe arisela zinduna induna esiyayisisele ethi ekhona manje induna uMathema lo Ndiweni kuphela lokho kunye konke sokuyichakazisa zezano zodwa akusela zinduna oyisiba lawo abantu izizinduna lemuva le manje lokho igenge lokho sokukhula lokho osokwathatha izikhundla zaboyise into zezalo zodwa lezi akusho zinduna konke lokho abantu kumele bekuandasti izinto nje esezigijima ngemva kwezanu zifuna nje ukuthi zigcwalise izisu njenganje egenge naleyo kuta komsaka labogibivkaulu sokufanana nje into eyi-one konke lokho kumele abantu bokuqonde bokuandastendi. Ngiyabonga umasenga kobulawayo ephumule emadokini
Studio 7 injani basazi lonke bakastudio 7 ungunkosi namandla Thuma. Hayi, ngiyalibingelela ku-Studio 7 ngithi kubonge indaba le esinikeza zona. Ngithi ekhaya eFlagbhuzi ngibingelela umama wami unakakholeni Thuma, sengibingelela unkosikazi wami uSiphehle Ncube nabantu abami u-Andile Thuma nobandile Thuma lobayanda lo Mduduzi Thuma lo Mestri Thuma. Sengizobingezela lo makazana wami umama ohambe ngiyevokola ngibingelela uNasam udadewethu lo Sasam usiphalo wami.
Hawu, litshona njani ngasanga ku-Studio 7 laleli. Hhayi, ake sibonge uNdibali. Ndibali impela, hhayi, ungubaba wakusafa. Inkulumo oyikhulumileyo ngesande, hhayi, siyabonga kakhulu.
Labo ke bekungabanye babalaleli beStudio 7 abesiphe imbono yabo ngokwenzakala lapho abaphila khona. Lani lingathumela enu imbono kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318. Nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge-WhatsApp, lingathumela isicelo kunombolo zona lezo ezithi +1 202 465 0318. Ngiyaphinda inombolo zethu +1 202 465 0318. Kuhlelo Live Talk lamhlanje sikhangela ukhetho lwama primaries ngapha kwele Melika olubizwa ngokuthi Super Tuesday olokudinga abazamela amabandla abo ezombusazo kukhetho olukhulu lwelizwe olokumela olokudinga umongameli welizwe. Isikhathi kasavume ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Izizalwane zakwele Melika ezihlala ezigabeni ezilithumi lasithupha ziyavota lamuhla kukhetho lwama-primaries olokudinga ozancintisa kukhetho lokudinga umongameli welizwe. Lwamukela ngemibono ehlukeneyo inyathelo likamongameli Joe Biden wele Melika olwezijeziso zenotho. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngoChris Gande ngesithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.